Umphathi ntambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuliqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamatshumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMaterdei wobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH, unkosikazi Violet Muthi, uthi usebuhlungwini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU-PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eralini, ngi-admithwe e-UBH hospital. Sengithole uncedo oluvela ebantwini abephathini labe-church, lamanesi, lama-doctors bayancedisa. Lehlobo labangane bayancedisa futhi esiphathi wasebencedisa konke okungelaphisa kukhangele iphathi iZANU-PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalo nyaka emele iBulawayo East ebandleni leZANU-PF umnumzana Ernest Shora obevakatshele abalimeleyo esibhedlela uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa ubuhlungu kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Kubuhlungu kakhulu sisi wami, abantu labo bazobuhlungu kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischarjiwe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abantu and they are showing good signs of improvements and ngicabanga ukuthi bazaphuma amasiko.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Losizi kakhulu, into leyo beyivele kumele ingayenzakale lapha eZimbabwe. Into leyo iza eZimbabwe and asiyikhangeleli ukuthi yenzakaleka again.
Laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi, akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isehlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku.